okuqala ngizathanda ukuthi ngithi kathi yona United Nations lay ingubani? United Nations lay ilawulwa iAmerica. Kanti iAmerica ngubani? iAmerica ivele iyasincindezela ilonzondo lathi yibo abasethulela ama sanctions. Ngakhona kwabakhuluma ngakho kwazenza bona ukuthi bazi yibo kuphela abazilungelo loluntu abayenza yonke into, kodwa ke khangela phela kanti indaba bengakukhulumi ngalokhu okwabo kokubulala abantu abansundu elizweni labo. Ama Black Americans ayabulawa George Floyd, abaqale bekhulume ngokuthi George Floyd abantu amakhiwa abulala njani abantu abansundu, ilungelo loluntu lolelo. Kanti esinqa bekhuluma ngeZimbabwe ivele i-United Nations yinto ye-America leyana, akumangalisi vele, akusimangalisi lokhu akuseduze. Kanti khona ukungenela kwezendabeni endabeni zeZimbabwe ezangekhaya kuyini esekutholakile ngemva kokuthi ihulumende yayithe isale ucubungula usise udaba lolu ukuthi lwahamba njani, ukuthi kulokuganga okuthile kumbe mhlawumbe kulokunye okucathile kungabonakaliyo okade kungabonwa ngabantu, kodwa khonoko konke kumele kuvele, uhulumende ubhizi ngakho khonoko. But asiyo United Nations engasitshele kokwenza.
Kodwa i-United Nations babagawule ayiphonge ukukhulukhuluma nje, nxa ikhuluma ngempela esikhathini esiningi kuyabe kukhona okukhona.
Ihulumende ka-President Emmerson Mnangagwa ihulumende ehlonipha ilungelo loluntu, ihulumende kodwa akuswelakali izigangi ezingabe zivela kuwapha amacele ezifuna ukungcolisa uhulumende ka-President Emmerson Mnangagwa. Ngabantu kunenge sokwenzakele konke kwabomagumbeisi kubonile, yizinto nje eziningi zakhona, izinto ezitshengisayo ukuthi kulesandla esithile esilokuganga phakathi sokungcolisa uhulumende. I-America le-United Nations abakhangele okwenzakele e-America, bakhangele besilethele u-George Floyd. Yiko kuqakathekile ukuthi i-America kukhangele kathesi. I-America ayisho prefect lomhleleli lomhlaba lapho ukuthi besitshele kokwenza thina. Ngezinye indlela basitshele kokwenza, kodwa bona besephula ilungelo loluntu, bebulala abantu bebakhama.